Namhlanje kweziphathelane lomnotho welizwe. Iningi lithi akusiqiniso ukuthi inhlelo zikahulumende ezokuthuthukisa umnotho welizwe ezigoqela i-Transitional Stabilization Program ephela kuyona le inyanga ziyaphumelela njengalokho okusanda kugcizelelwa ngumphathintambo kahulumende obona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa. Unkosikazi Mutswangwa uthi kule mpawu zokuthi umnotho usuthuthukile ngalezi inhlelo. Kodwa ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kavumelani lalokho.
Into yokuqala nxa sikhangele ukusebenza kohlelo lezomnotho welizwe, sikhangela imali engena esikhwameni somuntu esetshenziswa ukuthi azuze ukudla kumbe ukuhlala lapha afuna khona le misebenzi ekhona. So nxa besithi khona inhlelo zakhona ziphumelele, ziyaphumelela. Ngiyamangala ngoba okwakhathesi abazali balokhu bekhala ngodwaba lemali zesikolo. Khathesi kule mkhuhlane we-COVID, imithi yama-vaccines akula, labatestayo, ama-testa khona malutshwane. Singaze zikhangele emsebenzini, imisebenzi ilokhu imilutshwane, loba amabhasi wona sibili abo ezupko alokhu emalutshwane, sehluleka khona ukuthwala abantu. Amagetsi alokhu ecitsha, abahlala emadorobheni balokhu bekhalakhala ngokwamanzi. So angiboni ukuthi nxa kuthiwa khona inhlelo ziyaphumelela, ziphumelelani nxa i-disposable income, imali engena esikhwameni somuntu, amatitshala lamanesi lamadokotela balokhu bekhala. Hatshi, le singathi njengesikhiwa i-public relations.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu.
Okay, akulanto eyenzakalayo, akulanto ethembisa ukuthi kukhona okuzenzakala. Konke inhlelo zakahulumende, konke akutshoyo eqinisweni kuphelele emoyeni. Esikubonayo yilokho athi uyakulwisa ukuyikho kukhanya kusiya phambili, i-corruption. Njalo i-corruption ikhanya yenziwa yibo bona laba abaphetheyo. Ngoba ngakhangela konsukane eziphumileyo kuphumile ukuthi kulamakula abangisana ekutshontshweni kwe-84 kg yegolide. Lokuze umfo kaNcobela esithi kuyalunga, kodwa emuntwini nje udubo luyalusiba phezulu. Akula even izisebenzi zikahulumende, ungakhangela ama-civil servants, amatitsha, amapholisa, akukho kukhona osokubangela ukuthi lo lalo ale access yoku-abuse, awu-abuse amapholisa asedizisa okungalangqondo ngenxa yokuthi iholo abalitholayo alenelisi ukuthi ligcine imoli, kalenelisi ukuthi ligcine even umuntu ohlala yedwa. So ngibona ngazathi konke nje kuya ku-offside.
Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamizi zilokhu zithwele amagabha avuzayo.
Uhlelo lwe-Transitional Stabilization Program singalucubungula ngamaso amabili. Elakuqala ilihlo ngelokuthi yebo, singathi kuphumelele nxa sikhangela ukuthi imali yeZimbabwe izimdola nxa siyiqathanisa le-United States dollar isimile yathi mpo khonaphana ku-1 US dollar is to 81 Zim dollars. Siphinde sikhangele futhi ukuthi enye impumelo yokuthi izinto kathesi zikhona ezitolo, kakufanani lalwana umnyaka 2007-2008. Kodwa esisukeke singanto siyakusola kakhulu esingathi kungaphumeleli ukuthi loba nje izinto zikhona abantu kabala msebenzi, umsebenzi kawukho. So ngezinye indlela i-TSP kayizange ibe luhlelo luletha imisebenzi ebantwini, abantu belokhu bedubeka besiya phambili. Njalo imali yona le sithi ngeZimbabwe kayitholakali, ngaziwe emabhanga bakunika imali engatsho lutho, i-$1,000 ngeviki. So singathi yebo, kukhona ukuphumelela kodwa kuningi kakhulu kungaphumeleli.
Umnumzana Ngwenya uthi kuningi okungenziwa ukuvuselela umnotho welizwe.
Into yokuqala ukuthi imali esisebenzisayo, ama-US dollars, yiwo ayenza ukuthi intengo zezinto zikhwele, singathi khona ama-raw materials. Ya, okwesibili, nxa sikhangele siyabona ukuthi ngenyanga ephelileyo imali yamagetsi lemali ye-petrol, amafutha yakhwela. Nxa izimali lezi zikhwela, kutsho ukuthi ama-costs e-production laba abalungisa izimpahla kuzabe ihlula ukuthi bangenise ngoba ukuphumelela kwebomnotho kuya ngokuthi imali efakwa emabhanki ama savings ethu angena emabhanki maneke manengi unganani ungazinanzeli ukuthi akula umuntu weZimbabwe uyisebenzise eZimbabwe esikwanisa ukuseva imali eyakusasa lo ungazi ufake yona i 10,000 i bond namhlanje ngokuphela kwenyanga iyabe singasisebenzi lutho ngakho ke nxa ama savings engekho akula ma investment laba abantu letha izimali zangaphandle kwelizwe akula mali engenayo i foreign direct investment kayikho aba izivakatshi ama tourists akula yikho ngisithi mina lawo awuphawu ama milestones okuphimelela kwemnotho welizwe akukho lokhu nje ngamaphupho
unkosikazi Mutswangwa uphinde wathi eZimbabwe lile mali edlula ibhiliyoni yamadola ebekwe eceleni solokhu kwangena uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kodwa ezinye ingcwethi ezicubungulayo izomnotho welizwe ziyaphika ukuthi imali le ngefakwe eceleni eyama reserves